Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu zivu uxolo lamhlanje ngolwesihlanu ziku 27 kumpandula 2019. Lilami usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. UDokotela Peter Magombeyi seze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba ongivumele ukuthi ahambe. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oweGugurawundi okunganceda ukulungisa lolu daba.
Izubuhlungu kakhulu nxa ukhuya ibale leGugurawundi ngoba iGugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe. Bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2. Abantu laba bangcwatshwa 1 igodi bengu-16. Sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla?
Zambe umongameli Emmerson Mnangagwa uphumelele naye ekuhugeni osomabhizimusi emhlanganweni ebiseceleni ko-United Nations eNew York.
Amabhilioneya esiwaziyo awasendi njengawe Mnangagwa. Uflya in a private jet ecosta $35,000 per hour. Bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet. I-America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. UDokotela Peter Magombeyi useze wafika kwele South Africa ukuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba omvumele ukuthi ahambe. Uze wavunyelwa ngemva kwesinqumo somthethwandaba isesibili, kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutsanga utshele intatheli izindaba ukuthi amapholisa ayebengavimbi kodwa abefuna ukuthi engasuki elizweni besacubungula udaba lokuba uphose wathunjwa kwesibili esesibhedlela se-Avenues Clinic. Lapho-ke kwenzakale eHarare ngomvulo, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uMnumzana Fortune Nyamande, uthi uDokotela Magombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ingqondo lomzimba ngodokotela abazingcwethi kulokhu. Ubikwa wahlukuluzwa okwenza waze waphambana kancane ingqondo kokuthi ubengasakhumbuli okuningi okwenzakalayo njalo wasehlatshwa ijekiseni engaziwayo ukuthi ingabangela inkinga enjani emzimbeni wakhe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mqondo obanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe.
Udaba lukaMnumzana uMagombeyi aluqedakali ukuthi okuyikhona yikuphi, kodwa okusobala osokucaca lamhlanje yikho lokhu ukuthi kukhanya ngumuntu walimalayo. Into ebuhlungu ikulalela uyise ekhuluma ngesehlakalo esenzakeleyo ngesikhathi bedinga usizo khonaphana kubodokotela eSozivele.
Ngumuntu okuthiwa uphose wathunjwa okwesibili esesibhedlela, kodwa udaba lwakhona alucaci kahle. Ubona ngani kungaba lokwethuselwa yini okukhona?
Khona ukwethuselwa mfoka Gande angeke kuswelakale ngoba ukhuluma ngeziqiwi zabantu la. Ukhuluma ngabantu abangenza loba yini ukuthi ukuhlukuluza kwabantu kumbe ukuthi behlale besembusweni kungapheli. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi indaba le abantu beyiphathe kuhle ngoba abantu abana bagangile mfowethu.
Udaba olumsuse ukuthi agcine esethunjwa ngolokuthi amadokotela kabatholi kholo labo lincane, nxa kuyikuthi uhulumende wayefuna ukuthi athulise uZulu, usenelisile na?
angiboni ukuthi uZulu uzathula ngasikhuluma ngoZulu lapha sikhuluma ngabo dokotela nje bonke abayibona baphetheza impila kahle yabantu kathesi ngoba yibo abantu abalezikhalazo zemali into ekhona kande okumele ukuthi uyinanzelele yile uzakhumbula ukuthi kulemdlwane ezano ebiphikisa ukuthi udokotela wayethunjiwe ngikhuluma labanye abantwana bezano akade micathe ngaphansi kweMDC abafana laye undoda enalo kuthiwa kuthiwa ngubani undoda lo ongudeputy kaThokozani Khuphe okuthiwa ngugudu abantu bona bebephikisa ukuthi undoda lo wayethunjiwe bathi bona undoda lo benza nje into yabo yokuthunjwa le kwangani kuthiwa yinto eqinisekileyo kodwa kulizaba kungabantu umuntu ukhanya ngani ngumuntu ozicatshisileyo ngumuntu ocatshiswe ngabangane ukwenzela ukuthi bethole isupport bethole abantu bangaphandle abazagcona besole uhulumende wezano bebekuphikisa abantu khonoko kodwa nxa sokuphuma sokukhanya ukuthi hatshi iproblem eyiyona evele emqoka odokotela abayikhalelayo yokuthi iholo labo lincane iholo labo kalihambelani lomsebenzi asibo dokotela bonke abantu beZimbabwe lamhlanje abasebenzayo iholo labo lincane kalilingani lamandla abawafakayo emsebenzini wabo so eyabo dokotela le ukuphela kwayo izaphela mhlazane uhulumende wahlala phansi labodokotela bavumelana ukuthi belungise inkinga yabodokotela bengamthumba uMagombeli nalo bengambulala kodwa okusalayo ukuthi kusasa izavuka futhi lale iproblem ekhona
Lo ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseBhilitane. Izakhamizi zelubhane ngenyakatho emaNdebeleni zithi kuqakathekile ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aphumele egcekeni axolise ngezehlakalo zombhuqazwe oyigugurawundi okunganceda ukulungisisa lolu daba. Lokhu kuphume embuthanweni oqoqwe ngumsakazo weVoice of America bemanyene labeMedia Center okuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Lingxoxo iqhutshelwe eLupane Women's Development Center eMathebeleland North ngolwesithathu. Asizweni abanye abakhulume kule ingxoxo yegugurawundi umqalisiziba kongumnumzana Edwin Mpofu. Webandla lezano PF olilunga lekomiti ebona ngokulondolozwa kokuthula eLupane Peace Committee.
Issue topic yet but I think it is very issue around Damien Mal and Because this is up at the Sagan because the scope is an enemy who the land here but an initial direction. We have a lot of people who are in the country.
MPRC have gone to an extent which was in Dao, taking for instance what print, Elupane district, Abayaba was one, what print is Chivati, and down as a slot. MPRC have gone there, CNL is that we are in some workshop, Lavanda are really affected, in fact, the area in Lavandona Labo, Ababe affected. That's about from the local peace committee. Committee with down and there, they are really affected. Abula Mdonga was here with Eswane was one of the places in Lupane, Lavandu, Abba Pula, Abba Pune, Uraunde, because in Lavananta, it was 21 people killed a day. So Abba Pankona, Abba Hamba, Seven, Sway Workshop, Potter of Hamba, where's the public hearing, where's workshop, now so in the Spagway Local Peace Committee. See, I was less in now, Lavanda, Lenin, Pesu, Lenin, Roswalem, Zorama. Elawulabantu abaningi ukudlula iLupane yonke ababulawa ngelodo ongakaze kufinyelelwe in terms of the NPRC address the local people in that area. So thina njenge local peace committee because lapho sigcile khona kakhulu we have gone emawadi 94 sikhuluma ngendawo sidaba ze peace.
Ngihlangana no commission le egugu kaundisi sithe hole
kwakhulunywa kabanzi mhlaloko bacina kungayiswasisana kwaphunywa kwahamba ngoba kwakulama questions esesiwanika bona bengafuni ukuwaphendula lamhlanje asehambe afika ngathi sebethethe abantu lapha abanye sokuthiwe khona yiba sebeyahamba phansi besiyakhuluma abantu bakhuluma bona bangathi sikhuluma sinje khonapha sikhuluma siyadlala phela khonapha kula nto olwenzayo ngumacathelane nje ukudlala angikwazi ukuthi vele uya ngapha umhlangano wangkhona sakhuluma sabuza ama-questions kwabanzima okokuthi kaze bagcina bevalekile bengafuni ukusichasisela mina ngomunye engabuza i-question ukuthi bakithi mina ngugogo umuntu wesindebeleni ngicela ukubuza ibala leithi gugurawundi litshoni bala ukusitshela bathi gogo ungakhuluma ungabuza into enjalo umbuzo ngenxa yokuthi isihlahla ungasigamula ungasiqalisa ukuthi uthi ungasiufuna ukusibulala isihlahla uyesiqalisela phezulu egatsheni kufanele usigebhe phansi impande ziphume impande zingaphuma impande ngiyalitshela konke kuzalunga ngoba kunje umntanam uyangibuza koko kathi ubaba wayangaphi mntanami angikwazi kuleyinye into okwakuthiwa ngugugurawundi kathi xa babenitshelile mna ukuthi gugurawundi litshoni bantu abami kuhamba kunje baze bezwisise bona kodwa kulezinye izinto esizifihlelwayo
lami lizweni ngilapho nesimoyo so nxa kukhulunywa ngodaba legugurawundi ngizwa nidabuka kakhulu mina ngangisesingo location embembezi kusenzakala umbhuqazwe angilagogo namhla kangila baba nxa kuthiwa siyakhulumisana umlotha yebo sizakhulumisana umlotha sibili kodwa kumele nxa sikhulumisana umlotha uyena lo okhona kumele abe khona phambili la kwethu azoxolisa abhadale ngoba angiboni ukuthi nxa ngabulala ubaba mina namhla kangifundanga ngabulawula ubaba mina ngibe sokuthiwa ngiphonga ukuthi hhayi sesixoleleni sesikhulumisana umlotha
mina ngu-olimoyo ngiyakhe sakhamisa empofu ngizwa ubuhlungu kakhulu nxa ukhunya ibale legugurawundi ngoba igugurawundi yabuye ilizwe sesilithethe bafa abantu ngo-7 o'clock ekuseni emizini engu-2 abantu laba bangcwatha 1 igodi bengu-16 sokwenziweni ngalabo bantu kuzofika namuhla nxa kuthiwa kule komithi eyakhethwayo yona ikomithi yangikhona iyahlangana yini labo sebhuku lezinduna unduna iyakwazi yini ukuthenana kule ndaba enjalo ukuthi uhamba ubuza ukuthenana igugurawundi lapha asikhulunyisaneni umlotha ukhulunyisana njani umlotha wangikhona sibuhlungu ngoba silazihlobo asilabazawo wethu ngabafayo futhi abaningi ngabavele emsini abalindi ibe zihlalezwe ilizwe sesilithethe imbhobho zibeke phansi ufike udutshule abanye bafa benathi tiye
lezo izakhamizi zelupane ebezisembuthanweni wokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oqoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemanyene labe-Media Center. Umphathintambo obona ngezamafemu umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende usethole imali efika amadola angamabhiliyoni amahlanu ethengisa impahla kusukela ngozibandlela kuwonale umnyaka kusiya namuhla okukhomba ukuthi ilizwe lingathuthukisa umnotho walo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-The Chronic yalanamhlanje ngesikhathi silitshela eziqhamukayo namhla indaba eziphuma kwamanye amaphephandaba nemsakazo. Kwenzakalani namhla kumcimbi we-Intwasa Festival oqhubekayo edolobheni lakoBulawayo? Izikolo zizangqikilana kwezemidlalo yokulingisa eBulawayo Theatre ekuseni, njalo kube lombukiso e-Gallery Car Park. Ngapho iVictory siyanqoba Trust iyabe igida umdanso wePansula. Abanye abazaphatheka kweminye imicimbi ngoTrevor Gumbi, Khanyisa Bhunu, Clive Chigubu, The South Africa with the Night of Big Comedy, uZisox, The Poet, Bazooka, Madlela, Magwaza labanye. Okwamanje besilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngizembuya lapha kulaba abantu laba abokhulu wabo wafayo lo alonyaka kufelwa amagabazi shure isidumbu satala usuke eSingapore e-airport Lufaro National Sports kozimba sabisele Harare kathi sokuthwala kuthiwa siya futhi kozimba kathi kuyamangalisa ukufa kuyaqala ngabo yini namhlanje ngaba ngcwaba umuntu lowo kudlule manxa ikosivumuzelwa umoya obuhlungu kangaka Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Bakukhangela abanye abantu bakamanye amazwe ukuthi kona akusizi ukuthi bebeloke belalela izispeeches zabo president abangakhethwanga ngabantu abazivekayo bona. Bebulala abantu beloke besithi balethe utshintsho eZimbabwe, balethe inkululeko eZimbabwe, bona bebulala abantu. Akusizi, kunyamalala abantu, kutshaywa abantu, bebulawa ngamasotsha.
Igama nginguRobson Mwale, ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Eish, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngesimo esenzeka kwelakithi. Uhumongameli wethu ebesehamba ekhuluma ethi yonke into ilungile, khona kunzima kunje. Abantu bayahlukunyezwa, abantu bayathunjwa, yonke lento. Hayi, kunzima kwelakithi shen. Asazi ukuthi kuyophetha ngani. Ngiyabonga.
Linjani mthakazi? Ngokhawunda sibanda lapha kuzana. Mina into engimangalisayo lapha, amazwe la lanqabe lokhu bechothoza iZimbabwe becriticisa uMnangagwa ngento azenzayo. Balokhu bemnika izimali, njalo izimali lezi abazikhiphayo bezinika iZimbabwe. Kanti abakaboni yini ukuthi kuyabe sebenzela esikhwameni sikaMugabe elo Mnangagwa. Ngesikhathi uMugabe elokhu ekhuluma irabishi amazwe la ama-Western, but belokhu bemnika imali. Imali lana ezifakele esikhwameni yasayo. Lo Mnangagwa layo ulokhu esenza the same thing. Abantu kuthange ukugwa waba lo monakalo wezulu. Amazwe akhipha izimali bahambisa khona lokudla, baphinde bakhipha umuntu futhi okuzoyimonitara leyo mali. Mhlawumbe ungaba ngcono olenhlahla amangaka ahambe ayakhuluma lapha amulisa shuwashuwa nceza phonge ukukhuluma sibili athi hhayi sengilethe umbuso okhululekileyo phezu kwezigigaba ezingakangakangaka ezisenzakalayo. Hayi, mina am-understand le ndawo ukuthi ihamba njani.
Injani lonke estudio, igama lami ngumbele Simpofu. Oqala nje ukuphuma udokotela lo bethunjiwe ukuvinjwa kwakhe amapholisa uthe kwelatshwa kulathi South Africa. Laphana bekuyiboniswa ukuthi umvimba wabo befisa ukuthi mbenxenye uzofa ekhona ngale Zimbabwe. Njalo bakwathi ngaphandle mayephulwa ngaphandle ngapha kulabodokotela abalolwazi olukhulu abangabona le ndlela athotshwa ngayo lala ama-Jackson okuthiwa bahlaba ngawo uthi ingqondo zingaboni kahle ukuthi kwenzakalayo. So yizo indlela zonke lezi abebezama ukuzivimba ukuthi nxa esethe waphuma ngaphandle ngaphana kodokotela lemishina ebona kakhulu njengo Zimbabwe siwathi odokotela bakhona kodwa imishina-ke ayikho. Into esiyangena kulona eludaba likamongameli Mnangagwa osemhlanganweni lo ongaphandle emazweni lapha acela khona ukuthi ama-sanctions ekhutshwe. Ama-sanctions impela kufanele ekhutshwe, kodwa inkinga ila yena ukhala ukuthi ama-sanctions ekhutshwe kodwa amalungelo abantu o-Britain labo-US abakhala ngawo ukuthi uyawephula akafuni ukuthi ewayekele. Ngoba ukuze ama-sanctions ekhutshwe elizweni lapha kufanele elandele imithetho njengamanye amazwe. Amalungelo abantu njengabo-South Africa lapha abahlonipha amalungelo abantu. Manje niyatshaya abantu, iyathumba abantu banyamalala, kodwa ufuna ukuthi ama-sanctions ekhuphe.
Le government yethu esinayo okwamanje okwayo ifuna ukuzilela imali ibulala abantu isondise ingane zayo amazwe nodeshiya icabangente bantu. So okwamanje hayi, thina abantu bonje baseZimbabwe sazohlupheka. Esiye namazwe angaphandle abasiboni, ngoba bengasiboni kanjalo angeke basole. Sesibaningi kakhulu emazwe nawo afika khale sazokhala.
Hayi vele le nto ezwa izangifiki kubantu bakithi izwisa ubuhlungu kakhulu. Awubuke nje bona nxa begula balatshwa ezibhedlela zangaphandle, kodwa lo udokotela abathi abamali lawo lawo mapolisa lawo kanti atholani into enkulu amapolisa lawo esihlanisa ngale ndlela le. Abo udokotela ababalisi bakhala ngemali bakhulukwenze ukwengezelela imali, kodwa imali leyo bayidlalisa. Umnangagwa selokhu baba ngu-president abasahlali endlini zabo, sebesihlala emoyeni njengenyoni. Lokuthumba abantu, lokukhupha abantu, yizo izinto ezimqoka okumele ziqendeni izweni. Manje zizoqedwa ngubani kuyibo abakwenzayo? Into nje ma kungatshintshwa into yonke okwamakhehla kosokuvukile okungasela amazinyo lokhu bekuxotshele katshana le, ilizwe lizwe lulo. Kodwa ma kuzadlala amakhehla asela amazinyo ayi-2-3
akukho into abangalungisiliswa
omgabe nabo abasile baloka angazi ukuthi bagcinelweni kube ngathi ngabantu ababekegcekeni akazidosele emfuleni uyimpofu ugcwefu ukudosela phakathi okuhamba la manzi iy'ngunya zikezinhle ngoba amagenga aselokhu elinkindile phansi le ayizikhathele laba abantu lazo
baloka besidlala imali njengoba sebefile baloka beyidla ayi okwezimbabwe nawo mnangagwa laba langa besifa futhi kuzoba i-same thing ukuze abantu bekhuluma kahle kuthiwa ye mnangagwa bezinzile ye mnangagwa bezinzile
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukubangelana izigaba zejamu leKashmir kukhangele ukuthi yikho okuyabe kuyindaba egudwini namuhla emhlanganweni osaqhubeka e-United Nations General Assembly lapho sokukhuluma abakhokheli bamazwe e-India le-Pakistan. Abahlukuluzeka ngesikhathi sempi eSudan sebekhweze insolo yabo kubhanga leFrance. Ele BNP besithi lancedisa uhulumende weSudan kulokho okwabehlelayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube imihlangano ethile labo somabhizimusi lenkokheli yamanye amazwe. Wabahuga ukuthi besebenzelani lele Zimbabwe esemhlanganweni we-United Nations General Assembly e-New York kunsukwana ezedluleyo. Kambe uzaphathelani ele Zimbabwe. Isiphathamandla sebandla le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo, uphendula lombuzo lokunye.
Lutho, ngoba lalela yena i-purpose yakhe ba ebuya la uzama ukuthi kukhitshwe ama-sanctions. But ukuthi understand kahle kahle ukuthi why ama sanctions lawo ekhona oqaleni kumele enzeni sina yithina esikwazi ukuthi simtshele ukuthi ndoda abantu laba bakutshela straight ukuthi kumele wenze u A lo B lo C wena you can't even do A usubhane even ama demonstrations elizweni i-constitution u-section 59 we-constitution uthi every Zimbabwean has a right ukuthi a demonstrate wena you have banned ama-demonstrations and you know ukuthi that's part of indaba zama-sanctions ama-freedoms abantu they are being abducted shows ukuthi there's no longer a rule of law and part of ama-sanctions yizo zona lezi zinto i-corruption nah okay fine you created this wreck but this wreck yakhona is independent because right now izekhi sibonakala just as a tool that is used by e-government to go after ama political opponents. You look at iGukurahundi, you look at all those things that should be spoken about as Zimbabweans ukuthi silungise ilizwe. Ama advisors akho they are ill advising you because even ama billionaire esiwaziyo awaspend njengawe mina ngakwa uflyer in a private jet it costs $35,000 per hour bazokutshela ukuthi hayi it's okay ngoba uTrump laye ule private jet yakhe but what they forget to tell you what they neglect to tell you ukuthi America has 97% employment rate and iZimbabwe has 97% unemployment rate
ubona ingani utholile yini umbiko kulabana abakade bejengisela umbiko wokuthi kulabanye abamsolayo
no umbiko uvele uyawazi from the onset ngoba impi yokulwela inkululeko yeZimbabwe yimpi evele ibikhona even esaseyisaro kamgabe iproblem ekhona is the fact that iruling party isitshela yona ukuthi vele yiyo and abanye abantu and nembono yabo is not gonna count sesibona even abomthula incube educated people sebegqoka iscarf siyazibuza ukuthi kanti uncube kutshisa kanje usegqoka iscarf usesithi pamberile zanu is supposed to be a technocrat and is supposed to be somebody o-understandayo umkhono womo wezimbabwe ukuthi umi kanjani ukuthi awulungise uzolungisa kanjani sesithi pamberile zani
kuzamphambanisa yini emsebenzini wakhe kumbe hayi umuntu wonke unelungelo lokuthi asekele ingqeli iphi bahle
uyabona ukuthi I think the problem is like Zimbabwe, and essentially even in America, it's very difficult to differentiate or distinguish between umsebenzi weparty nomsebenzi kahulumende. Ukhulumende ngowabantu bonke. Ukhulumende akusiwo weparty, and abancube they should know ukuthi bona basebenzela isizwe seZimbabwe, baqashwe abantu ababhadala i-tax ukuthi bahola abancube. Not the other way around. In Zimbabwe, the government, well, we know what the ruling party is on. But once you support it, you may lose your vote. You see, the ruling party won't issue the song. After 7 days, the is on.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika. Siphinde saxoxa lomnumzana Frank Goni, umgcinisihlalo webandla leZANU-PF e-East Coast khonapha eMelika, yena othi umongameli Mnangagwa usebenza gadalala ukuthi athuthukise ezomnotho welizwe njalo sokule nguquko ebonakalayo eZimbabwe. Kwezomculo namhla siliqhonsela ingoma yeqembu le-Iyasa, yona ekhangelelwe ukuba lomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers kuleli dolobho. Likhandela ukuba nomhlangano namhla lekhansili yakoBulawayo ngenjongo yokuvuselela ama-youth centers. Ama-youth centers phela agcwele lapha emalokitshini akoBulawayo, kanye yiwo lapho abakhi abagabelela khona abapractisela khona bezomculo labo bonke. Singakehlukani ke ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UDokotela Magombeyi seze wafika kwele South Africa kuya kwelatshwa kulandela ukuvinjwa ngamapholisa lanxa umthethwandaba wawumvumele ukuthi ahambe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.